kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwala zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 29 kumabasa 2019 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi etsholotsho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho.
$253 for ukuthatha passport enenge kakhulu. Ama business ethu vele ahala profit enenge. Imali yakho na vele asilayo ayikwani.
Uhulumende useqalisile njalo ukupha abantu ama passport ngemva kokubayeke wama ngeviki edluleyo ngenxa yemichina ebingasebenzi kuhle. Incwadi kwezempila kahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane efana lemvukuzane yejwabu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kugetshwe amathambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi kosiphepha etsholotsho izolo ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Iningi labakade bekhona kulesi isehlakalo bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa kanye lwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe bazexolisa ngesiga lesi njalo bahlawule ngocuku abalwenzayo. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso ezimeleyo ekumsebenzi wokulondoloza ilungelo likaZulu e-Ukuthula Trust bamanyene lezakhamizi zetsholotsho emsebenzini wokugebha amathambo kamuyi umnumzana Justin Chuma lomkakhe unkosikazi Thembi Ngwenya Chuma ababulawa ngomnyaka ka-1983 libutho le-VIO ele-5th Brigade hosiphepha kugwayi level line abagqitshelwa izakhamizi ngemva kwelanga elilodwa bebulewe. Uchuma owayesebenza kunkampani e-National Foods ubikwa wadutshulwa wahle wafela khonapho kuthi unkosikazi wakhe waqunywa umphimbo ngemva kokuhlaba umkhosi ebona umkakhe esedutshulwe wafa. Umnumzana Amos Ndlovu wenkwalini etsholotsho omunye walabo ababanjwa ngamandla ukugqibela uChuma noMangwenya wamukele ngenjabulo inyathelo lokungcwaba kutsha ababili laba.
Lo mbono ohlelo lolu luyangithabisa, luyangithokozisa ukubana namhlanje izihlobo zethu ezilele egangeni nxa zibuyele emakhaya bezibisela ngale ndlela. Nxa kungaba yinto engahamba ngale ndlela ingahlalisa izinhliziyo zabantu phansi kulokubana isihlobo lezi zibedlele egangeni. Ngiyacelisa nxa kuyukuthi into le ingahamba ngendlela yona le iphumelele ngale ndlela, kube khona abanye esingakwaziyo ukuthi bangaphi kwezindawo. Kodwa-ke okohlelelo lokalo hhayi faka ingqondo encinyane yokuthi mhlawumbe izinhliziyo zizadlala phansi.
Umnumzana Albert Mathe uchasisa ukubulawa kukaChuma lekhosikazi lakhe.
Laba bazongcwatshwa yimi lo-Eric Ndebele lo mntanakhe u-Eric sibathathu ngokwayizakalayo. Sathi sizobabeka omunye wayesikwela ngenqamu la umphimbo lo omunye wakujayinisa kokuphika ngoyindoda wakunywa umphimbo yethu kubaphakamisa ke sesiyafaka egodini. Amapholisa besimele besithi bona ezani masinya bengaphenduka ngaye lani bayafika belibona saheza masinya sakahula la sasesibabeka ebele radio iradio yabonyabona uma kungaholi isimbi iphakathi khonaphaya.
Umnumzana Enoch Ngwenya oyemadopo eBhaja, umniwabo kaMangwenya, uthi okumzwisa ubuhlungu kakhulu yikuthi udadewabo wabulawa ezithwele.
Wabulawa ezithwele nomngakhe wonke umuntu okuthiwa kwaqala ukubulawa umngakhe ngiwamngakhe wakhala usizi kakhulu. Ngasithi ambulaleni mani umfazi wetestendi asebeyamntula-ke naye ngoba ufa.
Uqhubeke ethi ufisa ukuba umbulali avele kuyiwe emthethwandaba kuthoniswe onguye owadala icala.
Hayi, mina ngiyakhala kakhulu ngesifiso sami. Ngiyafisa ukuthi bona labo abenzi ububi kathi wayi bengavezwa egcekeni lami ngenihlala ekhodi ngilalele bekhuluma ukuthi kwakuvela injongo yabo kwakuyini. Usho ukuthi ungabulala umuntu wesifazane akuphathanga luthoka indoda yakhe wayicelela emsebenzini wayisebenza kwe-National Food. Phiwa nencwadi ukuthi nansi incwadi wathola i-roadblock ubanikeza. Zange babe nendawa nalokho abathatha umbhobho nje bha wabaye kuphela kwakhe.
Amathambo emuli yakochuma athethwe asiwa kwingcitshi zamathambo ukuyahlolisisa kahle ukuthi ngempela kulobuhlobo lalabo abacela ukuba agejwe bazathi sebengcwatshwa kutsha ngemva kophenyo. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende seqalisile njalo uhlelo lokupha abantu ama-passports ngemva kokuba eke wamisa lolu hlelo ngeviki edluleyo ngenxa yemitshina ebingasebenzi kuhle. Abantu abaningi ababhalisayo bedinga ama-passports nyakenye balokhu bengakatholila namuhla. Uhulumende uphinde walandula namhla imbiko ethi intengo yama-passports isikhwelile. Kubika intatheli izindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ke wamisa umsebenzi wokupha uzulu ama-passport ngeviki ephelileyo okwenze abaningi bacabange ukuba engagcina esekhweza intengo yalezi ncwadi. Iningi labantu liveze ukudana ngokuphuza ukuphuma kwalezi ncwadi besithi sokubabisela emuva emsebenzini yabo. Omunye wabo ngosakhulayo uNyasha Maphosa uphila ngokuthenga impahla phandle kwelizwe ethengisa uthi lokhu sokumbisela emuva emsebenzini wakhe.
Hamna sengikhathele mina ngiyathengisa into zami ngithathe South Africa kathesi passport expire senje theyinye yakhona ukuthi iphuma iphume. Sengistranded angikwazi, isikolo ziyavulwa khathesi, angikwazi ukuthi ngiyakuhambisa njani ibhizinisi elivele sengikhathele mina.
Lokhu kusekele ngomunye njalo osakhulayo uFaith Ncube, yena othi kunzima ukuthola imali engamakhulu edlula amabili lengxenye yamadola i-253 yokuba athathe ipassport yeviki esithi lokhu emelele ipassport ye-$53 kusukela nyakinye ngoNtulikazi.
$253 for ukuthatha i-passport iningi kakhulu. Amabhizinisi ethu vele ahala profit eningi, imali yakhona vele asilayo ayikwani.
Kodwa umqondisi wehofisi yokubhalisa ingwalo eziqakathekileyo eka-Registrar General umnumzana Clement Masango uthi imitshina yokulungisa yama-passport ilungiswe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo.
Imitshina yethu yalungisiswa ngolwesihlanu kodwa umphathi ntambo uzethula umbiko namuhla, ngakho ke angisoze ngiqhubekele
phambili.
Ekhuluma emhlanganweni nentatheli izindaba umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Mathema uthi uhulumende akasoza kweze indleko yokuthola ipassport njalo uzakwenza kube lula ukuyithola ipassport yentengo ephansi ibiza amadola ngamashumi amahlanu lantathu $53 ukuthi le etholakala ngemva kwamalanga amathathu usiya kuviki ibiza amadola ngamakhulu amabili lamashumi amabili lantathu $253 ukuthi ephuma langa linye ibiza amakhulu amathathu lasishiyagalombili $318. Inani labantu ababhalisa bemele ukuthola ipassport selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili kutsho uMasango. Ngimele istudio 7 seHarare nginguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa usekhethwe izigaba zaleli bandla zonke ezilithumi lantathu ukuthi aqhubeke elikhokhela kulandela ukhetho lwenziwe isigaba seSouth Africa ngempela sonto. Unobhalajikelele weMDC uMnumzana Douglas Monzora ngomunye owayekhangelelwe ukukhethwa layo ukuze ancintisane loChamisa kukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo eGweru lapho kuzaqhutshelwa khona iCongress yeMDC. Kodwa uMonzora akasakhethwanga ngitsho layisigaba esisodwa. Ukukhethwa kukaChamisa kutsho ukuthi sokuzamele akhethe umqoqi wenhlelo zebandla Organizing Secretary lesikhulumeli isebandla. Lokhu sokuludaba olusolwa ngabanye abathe kuzabangela ukuthi uChamisa abe nguntando kayiphikiswa. Omunye wabo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu okhulume lo Chris Gande weStudio 7.
I-ZANU-PF sizayikhumbula njengephathi eyayikhangelela kakhulu ababeyisebenzela and not ababesimi ukuthi basetshenzele yiyo i-ZANU-PF. Umgabe wahlala esihlalweni wapractisa lokhu abakubiza nesingu bethi i-politics of patronage ukuthi abantu bayamkhonza ukwenzela ukuthi abanikeze. MDC kancane kancane ilokhu isiya khonapho. Ngakunika i-example mhlawumbe esingabe singayinanzelela yokuthi for example ngesikhathi ubithi esuka ku-Tsvangirai, u-Tsvangirai watshintsha isikhundla sikasekretary general wasithathela insiba zonke. Ma ukhangela i-history yikho kwenziwa umdala ukutekele exactly ma umgabe khanisa ukuba utekele khanisa ukuba ngumsindo. Umgabe wanje ngayale i-politics. So i-politics yezanu yayiyi-politics njalo iseseyi-politics yabantu bezanu not yesizwe sezimbabwe. If i-MDC nayo isisiya kuleyo ndlela ukuthi isibhekela abantu abaphakathi hhayi ukuthi ibhekela abantu bezimbabwe, siyakhala abantu basemazweni manje basisha ukuthi nababelekhaya. But if leyo khathi okungathiwa yiyo ezokuthatha ikusasa ezimbabwe ayisho ukuveza amabali engwende esiyo esinenkinga layo kuze kube namhlanje.
Ye, kodwa bakhona abathi bona inyathelo leli liyaqinisa ibandla ngoba umongameli uyabe ezakhetha abantu abona bengabambisana indima enkulu kulalabo ababekhethwe ngabanye abantu.
But ukhetho lweZimbabwe ngithi yili example ye-democracy. So if makule party-ke ebuya isebenza opposa ngalokho okwenziwa nationally, what more sebeku-national bazovumela yini ukuthi abantu babe yibo abazikhethelayo izinto abazifunayo? O-president mfowethu uma bekhetha ama-positions afanana nabo-chief justice and things like that, vele bayenza bebulala bagcina bebulele khonokho ngoba naba bantu abakhethwa ngu-president babe bengabantu bakhe ufuna ukubusa through bona. So ukwehlukanisa kwamandla kona kuba eleli bana ngiyaziphumela lona ngelesindebelelesepartion of power akusabi khona. ngoba lo muntu usethenza efuna ukubonga umsebenza wobhlungu president.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yincwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwele South Africa. Live talk lamhlanje sikhangela ukugetsha kwamathambo abantu ababulawa ngumbhuqazo wegugurawundi ukuze bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Lanxa esolwa ngabantu abaningi, umongameli wakwele Afghanistan sesungule umhlangano wamalanga amane okukhumisana umlotha labangavumelani lombuso wakhe abagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo ezamalungelo oluntu ezabesifazane kanye lezeziphepheli. Izulu lesikhukhula elecyclone Kenneth selise Mozambique ngemva kwamaviki ambalwa lelo lizwe lihlaselwe ngelinye njalo izulu lesiphepho ucyclone Idai. Iziphathamandla ze-United Nations lokhe zilokwesabela ukuthi ucyclone Kenneth angadala umonakalo owedlula okacyclone Idai. Ingcwethi kwezempila kahle zithi abantu abagcoba amafutha ahluba ijwabu ikakhulu ebusweni belenjongo yokuba bahle bafaka impilo zabo engozini yemikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Kubika intatheli zindaba yethu ubathabile Masuku.
Abagcoba amafutha okuhluba ijwabu baveza izizathu ezehlukeneyo kodwa injongo yabaningi ukuthi babe bahle. Amafutha agcotshwayo laba abikwa edala ingozi enkulu kibo ikakhulu imikhuhlane yejwabu engagcina isiba imvukuzane. Unkosikazi Sibongile Chuma ongumongikazi uchaza ukuqakatheka kwejwabu elingahlutshwanga emzimbeni.
Skin bleaching yokugcoba amafutha ahluba ijwabu lakho. Lokhu kuyingozi. Ngitsho ngoba ijwabu lethu lilemsebenzi eqakathekileyo emningi. Okokuqala, liqakathekile ngoba lenza ukuthi izinembuzane kumbe ngithi amabacteria angangeni lula emzimbeni yethu. Njalo ilanga, imisebenzi ilanga ingasihlabi kakhulu okusilimazayo okudala abakuthi yi-skin cancer. Ukuba mnyama kwethu khonokwana kuyimelanini yona leyo eyabe ikhona ejwabeni lethu. Nxa ingekho iyenza ukuthi umuntu kube lula ukuthi abanjwe i-skin cancer.
Uyaqhubeka njalo umongikazi Juma ethi ikhona eminye imithi ongayibhalelwa kudokotela ehluba ijwabu kodwa kumele abantu bayisebenzise belandela iziqondiso zikadokotela.
Njalo ijwabu lethu liyasinceda ukuthi singagodoli. Kodwa singagcoba amafutha asubula isikhumba sethu saphezulu ziyafa lezi zinwele kube lula ukuthi sibanje umqando sicine sesingena imkhuhlani yabonyumonia kumbe ukukhwehlela. Akhona ama prescription abhalwa ngabodokotela alawo ama bleach anjengabo Betasol anjengabo Calamine lotion alungile nxa kuyikuthi aprescribelwa ukuthi elaphe imkhuhlani yesikhumba esiyabe silayo. Kodwa nxa singawagcoba okwedlulisekileyo yikho lapho esisuka bese silimaza ijwabu lethu.
Unkosazana Caroline Nxumalo ongomunye wabesifazana abagcobayo amafutha ahluba ijwabu uthi sekunzima ukuba awayekele.
Mina ngaqalisa ukugcobisa ngemva abangani bami sebengqwayisile ukuthi iepidem angaqeda ama black spots engangilawo efesini. Dem ngathi sengiyithengile ngayigcobisa efesini kuphela okwakuqala ama black spots lawa naphela sibili ifesi yami yaba smooth yaba butshelezi. Ngase ngiqhubeka ngigcoba ngase ngicabanga ngathi sengibomvu ngase ngibomvu ifesi kuphela ngapha ngaphansi ngimnyama ngakho ngase ngicabanga ukuthi ngigcobe umzimba wonke. Ngemva kokugcoba umzimba wonke konke ngaba bomvu indawo yonke ngaba muhle. Kwasekusekuyala ukuthi ngiyekele ukuyigcoba ngakho ngaqhubeka lokho ngigcoba lanamuhla.
Umnumzana Kelvin Sbanda othengisa amafutha okuhluba ijwabu uthi ibhizimusi ihamba kuhle ngoba oqala ukugcoba amafutha la kaphindi awekele futhi.
Thina nje abathengisi la mafutha okugcobisa ayenza abantu besifazana bebebomvu siwathenga ngobuningi bawo sibili eMozambique laseSouth Africa. La mafutha asenzela kahle sibili kubhizimusi lethu lethela inkalakatha zezimali. Njengoba abantu abangomama bengavele baqale ukwagcoba la mafutha akusayenzi ukuthi ebekele ukwagcoba njengoba kuza phinde kubahlasele ngendlela engayisiyo.
Unkosikazi Silibaziso Moyo ongomunye wabagcobayo uchaza uhlupho ahlangana lalo ngemva kokuba sezihlube ijwabu.
Mina ngangigcoba amafutha la ahluba ijwabu kuthi ngifuna ukuba muhle. Ngangiwagcoba umzimba wonke kodwa ngahlangana lohlupho olukhulu lapho ngize ngizithwale ngoba ngabeletha nge-operation. Behluleka ukungithunga bethi ijwabu lami selilula kakhulu. Ngaze ngahanjiswa eHarare lapho kobulawayo akula udokotela oweskin. Yikuthi ngize ngihambe eHarare lapho yikho engathola khona usizo ngoba bangithunga kodwa lalamhla i-operation yakhona ihlala ebuhlungu. Mina sengayeke lamafutha lawo loba ijwabu lami selingaselihle.
Amafutha okugcoba ahluba ijwabu ayingozi kakhulu nxa abantu bengawasebenzisa bengazange bawabhalelwe ngudokotela. Balakho ukuba bahlaselwe kalula imvukuzane yejwabu kumbe bangene ngumqando okungadalela imikhuhlane enjengesihlabo lokukhwehlela okungapheliyo. Iningi labantu alisebenzisa amafutha la ngabesifazane ngoba belenjongo yokuba bahle kodwa bayacetshiswa ukuba amafutha la ayingozi kujwabu lawo ngakho kabayekele ukuwagcoba bazigqaje ngalokho abayikho khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abanye bababulawelwa izihlobo ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokubekwa kakutsha kwamathambo ezihlobo zabo. Bathi kumele uhulumende axolise kuqala njalo ukubotshwe labo ababebulala abantu lalabo ababathumayo. Kuhlelo lwethu esilethulela lona enkundleni yeFacebook namhla sixoxela abalaleli abanengi kanye lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra. Umnumzana Max Mkandla yena owabulawelwa uyise lewele lakhe. Umkandla nguye osungula lingxoxo.
Inkinga ngalo kodwa uhluphayo khona lokho ukuthi uhlelo lolu seluzwisisi nginjenje mina ame victim as well lapho kwabulawa khona ubaba lo twin brother wami. So ke kule nhlupho ezinjengazona lezo labo cousins bami former Zipracators babulawa lo umalume. Konokho ke kuyahlupha indlela eyiyo ebekwe ngayo asibuboni thina ukuthi ukuhamba njani. Besisathi ngenxaye basahamba besizwa ukuthi kuhamba kukhulunywani bathatha nje inkulumo sesizothwa khona sokugejwa ngali sokugejwa abantu sokugejwa abantu laphana laphana ngohlelo lukagugurawundi. Akulunganga lokhu abantu kabatshelwe njalo sibekwazi ukuthi khona nxa kuyiwe endaweni ezinjengazona lezo induna usabhuku lezakhamizi kumele zibe khona kuleyo ndawo kube nethelevishini lama-report supporters bebe khona kuthathwe ke khona lapho ke imifanekiso nale ku izakhamizi zikhulume zikhululekile okwenzakalayo kusuke lapho kuye kwezinye indawo lazo ezithene hayi lokho ukuthi khona kuzalandwa uthi khona lwana i-victim liyane ephilayo ngiyelandwa sokuyakhulunywa lokho kwenzwe lokho nalokho sokuphelile.
Hayi siyabonga baba uMkandla aqhubeka ubambile khonapho. Ngithathe umlaleli wethu wokuqala uNyathi. Kunjani Mdluli?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Hayi siyaphila. Uyizwile indaba sungenele kuhlelo?
Yazi ukuthi into eyenzwa yilaba abantu ikudlala ngabantu. Okokuqala nje bafanele batshela abantu ukuthi laba abantu bababulalelana kungaphonga ukuqhamuka nje sokuthiwa kuyalungisiswa sokuyagujwa amathuni amadala izihliziyo zabantu zingakaxoli. Kufanele ukuthi bahlale phansi nabantu babuye bacolise batsho ukuthi bababulalelani abantu bakithi. Into efuna ukuyazi okokuqala bese kwenza ukuthi uma sebechazile konke labo bantu bafanele batholisiswe bonke abayenza lezi zinto ngoba basaphila abaningi bakhona okwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuxola. Namhlanje badivide ilizwe kabili noma kaningi ngenxa yezenzo zabo ezimbi. So asivela singeke sicole ngakho khona lokhu ukuthi bese behamba bethumela abantu babo ukuthi abayigqupha amathuna abantu bangcwatheka futhi lokuyana ikuzwisa abantu ubuhlungu kakhulu. Sayibona yonke into eyenzakalayo esikufunayo ukuthi abantu bahlale phansi labantu bacolise bona omnankagwa laboshiri laba izikhinzi ezami zonke lezi ezazibulala abantu.
Ngamanye amazwi Mdluli uthi wena indaba enkulu lapha ikuxolisa lokubotshwa kwalaba babehamba phambili ekumbuqazwe kugrawundi.
Kunjalo baba, kufanele ukuthi baxolise lokuthi babotshwe laba bantu ngoba into abayenzayo ibuhlungu mfowethu ngoba namanje abantu abaningi babaleka basegangeni bebaleka bona laba bantu bayesaba nokuya ekhaya. Labantwana abagcwele iganga lonke abanganazincwadi abangakwaziyo lokuthi abazali babo bakanjani ngoba into eyenzakala yayibuhlungu. Yabona ukuthi uma umuntu ongumama edatshulwa isisu nge-Beneclay AK kuthe uzithwele umntana e-Disneyland ukulaba abantu abadala ba-over 70 kuthiwa ngama-Disneyland abantwana abancane babe-rejwa amantombazana aye labo 10-15 years kwakungama-Disneyland yini.
Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo Nyathi.
Ngiyabonga nami ngibani engikhuluma naye.
Okhuluma lo Ntungamile.
Okay siyabonga Nkomo.
Ngithatha omunye njalo umlaleli uNkosinathi Ndlovu. Kunjani Ndlovu?
Ngiyaphila mfowethu njani?
Hayi isiyaphila. Usixhuma ungaphi kwenda?
Hayi eJohannesburg lapho.
Aha, uyizwile indaba?
Ya, ngizwile indaba. Hey, yona engathi ayihambi kahle.
Ngani?
Hayi, vele akufanele kube njalo. Yena lo nguye wenza njalo, nguye lo manje ungupresident. Manje uthumela leyo commission eyiye egebha amathambo uzoqedani kusho ukuthi kunabo abantu uyabazi bonke ukuthi bangoba abanye vela kwazakala ukuthi bangcwatshwa uphi.
Ilabo bekungabalaleli be-Studio 7 esixoxela bokuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni uhlelo esilethulela lona enkundleni ye-Facebook. Yenzisa kuphela yengoma ke leyo ingoma ye house isiqibela uhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kukecho ya matamba bantababila babulawa ngesikhathi sompuqazo wegugurawundi echolocho ngenhloso yokuthi bangcwatshwe kakutsha ngenhlonipho. Kodwa abanye babantababulawelwa izihlobo bathi kabavumelani lendlela uhulumende aphatha ngayo lolu daba. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngutungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.